Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 30 kuNkwenkwezi 2018 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi umvulo mhla ka 30 Ntulikazi ilanga lokhetho.
Umongameli Mnangagwa wazise namuhla ukuthi ukhetho luza kwenziwa mhla ka 30 ngoNtulikazi, kodwa incwadi kundaba zesisekelo sombuso ithi wephule umthetho.
Bona kuyisenzo esibi kakhulu, isenzo esincindezela abantu. Kuyasibonisa nje mhlophe ukuthi kusaqhubeka kuyaphambili ukucindezela obusenziwa umnumzana uMgabe lo. Mnangagwa uyaqhubeka uyaphambili ngakho. Njengebandla lezaphu sidanile njalo sididekile ngalesi senzo.
Umthethwandaba we-Constitutional Court walile namuhla ukuvumela isizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe ukuthi zivunyelwe ukuvota kulolu khetho. Iqembu lomdlalo wenguqu eleMathebeleland Select Team selifikile eLondon kweleBhilitane ukuyadlala imidlalo yenguqu yomhlaba e-Confederacy of Independent Football, i-CONIFA. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise namuhla ukuthi ukhetho lokudinga umongameli, amakhansila kanye lamalunga edale lePhalamende luza kwenziwa mhla ka 30 ngoNtulikazi. Umnangagwa uhle wazisa njalo ukuthi umthethwandaba owamukela amabizo abantu abazancintisa owe-nomination court uzahlala mhla ka 14 ngoNhlangula. Intatheli zindaba yethu uGibson Bebe uyalandisa.
Lokhu kuphume kugwalo ndaba lukahulumende olwe Government Gazette kwagcizelelwa yikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC, ehle yaveza njalo ukuthi kungaba ngutshikilo bhanqa njengalokhu okwenzakala kukhetho luka 2008 phakathi kwababili abayabe bekhokhela luzaphindwa mhla ka 8 Mpandula olwe runoff. Umgcini sihlalo we-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC, unkosikazi Priscilla Shigumba uthe ukuhlelwa kwelanga lokhetho sokusitsho ukuthi abantu beZimbabwe sokumele baqaphele imibiko esemthethweni ezakwethulwa yibo ngokuthi ukhetho luzaqhushwa ngayiphi indlela, hatshi ukulalela amahungahunga.
The Zimbabwe Electoral Commission hereby notifies the general public.
IZimbabwe Electoral Commission ithanda ukwazisa uzulu ukuthi umhlonitshwa umongameli Emmerson Damso Mnangagwa usephalule ngokusemthethweni oka section 144 ukuthi umvulo mhla ka 13 Ntulikazi ilanga lokhetho lwelizwe leZimbabwe elokukhetha umongameli, abameli bedale lePhalamende labamakhansili.
Izekhi yazise njalo ukuthi abantu abalesifiso sokuncintisa ezikhundleni ezithi esikamongameli welizwe ezokuba ngamalunga edale lePhalamende lokuba ngamakhansila embusweni yezabelo balakho ukubhalisa amabizo abo mhla ka 14 Nhlangula. Iphinde yazisa ukuthi izafaka indawo zokuvotela zibe ziningi endaweni ezilabantu abaningi abazavotela, njalo ithe abantu abangenelisi ukubhala loba abangaboniyo bazancediswa ngabantu abazikhetheleyo, hatshi ukubanjwa ngamandla ukuthi umuntu okhethwe ngabebandla loba abavotisayo abancedise. Ingcitshi ecubungula ngezombusazo umnumzana Pride Mkhono uthi lalo wabesamukela ukwethulwa kwaleli langa lokuvota kunengi okungakalungisiswa okuzenzwa impumela yalo ingathenjwa lokamukeleka.
Kuyinto eqakathekileyo nxa sikhangelelane lombuso we democracy kumele ube khona eZimbabwe kodwa sibona njalo ukuthi kulama problems amaningi ngelanga leli abalifakileyo ikakhulu isikhangele ukuthi imithetho eminye kumele ifakwe kungakabi lama election enziwa yenziwanga ikakhulu isikhangele into zokuthi umbani uzabe gcina i-database yama voters roll njalo ama police station akona vele mangaki ngoba akagazethwanga sabakwathi mangaki sizwa kuphela isithi bona bangezele ama police station kodwa ungacaci ukuthi angezelwe ngapi njalo imangaki
osakhulayo engilobhala jikelele kwenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye laye uthi laloba kuqhathekile ukhetho bekumele lwenziwe ngemva kokulungisiswa kwenguquko ebifunwa ngababandla aphikisayo emthethweni olawula ezokhetho ukuze impumela yamkeleke.
Kule mibuzo eminingi mayelana ngokhetho loluzayo ngoba kulama reforms esiwakhangelele ukuthi ayenziwe in the next 60 days ngoba sifuna a free and fair elections, sifuna abantu bakwanise ukuzikhethela abazabakhokhela. So sikhangelele ukuthi sibe lama answers to ama questions ukuthi the diasporan vote siyabona ngathi iconstitutional court iyalile ukuthi ama diasporan vote party abantu labana baphuma elizweni kuyibangela ukuthi i-economy yethu engafunctioni kuhle njalo they contribute a lot to economy yethu in the FSA.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthe bekuvele kubuya lokhu njalo sokuyisikhathi sokuthi izizalo zeZimbabwe zitshengisele ukuthula ngesikhathi lesi.
Bekuvele kusiza besivele siyikhangelele so sokuyikho isikhathi sesifekiwe sokumele nje siyisebenze kodwa ngokuthula kungela kudlwangudlwangu kungela kulwa lokutshayana lokwethuselana ukuze sivele free and fair election ele-credible result.
Abaningi babheke ngelihlo lokhozi ukubona ukuthi icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lizancintisa na kukhetho lolu njengoba lalithe alithoze lincintise imithetho yekhetho ingakalungisiswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Kunjalo nje ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi labo abangenelisanga ukuhlola amagama abo kuluhlu lwe-voters roll bazavunyelwa ukuwahlola kusasa kusiyafika ngolwesihlanu. Kusukela lapho iZEC ithi kabasoze babe besalithola ithuba. Kubika uBathabile Masuku.
U-District Elections Officer wakoBulawayo uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthi uhlelo lokuhlola amabizo selugqitshiwe kodwa inani labantu abahlole amabizo liphansi kakhulu. Uthe akusoze kuqhubeke ukuhlola ukwenzela ukuthi iZEC yenelise ukuqoqa ugwalo oluqondileyo lwamabizo ababhalisela ukuvota olwe-voters roll.
Kuyaphetha kathesi i-voter inspection kusenzelwa ukuthi kuyelungiswa phela ngoba le kade silayo esibiza sithi provisional voters roll kathesi ukuqoqwe kathesi abantu belungisa bekhangela information eku provisional osokulungisiwe sokusiyalungiswa ke i-final voters roll iyo ke esiza kutsho ukuthi sesilungele ukuthi singaya ku-elections sisebenzisayo.
Ugcizelele wathi abantu balakho ukuqhubeka bebhalisela ukuvota emahofisini eZEC kodwa indawo ebezivuliwe phakathi komuzi wakoBulawayo sezivaliwe.
I-voter registration kasiqedi lamhlanje siyaqhubeka siloko siregista emahofisini ethu aweZEC asebenza phakathi. Siyavala kuphela kuma-wards lapha siqalise uhlelo lwe-inspection kodwa kuma-offices zethu siyaqhubeka nge-voter registration.
Ukhomishina we-ZEC umnumzana Qhubani Moyo uthi inani labantu ababhalisele ukuvota lizakhutshwa emphakathini emalangeni aseduze.
Sesiqedile indaba ye-voter inspection. I-information yonke sesithethe sayi-compiler sokusele ukuthi sigazethe kodwa okuqhathekileyo ukuthi voters roll sesiyicompayilile kathesi isiphelile. Inamba yonke yabantu abarejistileyo izaphuma emalangeni alandelayo.
Uthe njalo ukhetho luza kwenziwa ngoNtulikazi mhlaka 30 ethi nxa impumela ingavezi kuhle umnqobi kuzaphinda ukwenziwa ukhetho ngompandula mhlaka 8.
Proclamation is enziwe lokho ukuthi ukuthi ilanga lo khetho selenziwe ukhetho luzenziwa nomination code iyahlala mhla ka 14 June election izenziwa ngemande mhla ka 30 July na ukhetho lungazange lube lempumela elewina khonapho i-election i-run off iza khona mhla ka 8 September.
Kunjalo nje uZulu wakobulawayo wamukele ngemibono ehlukeneyo ukubekwa kosuku lokhetho, abanye besithi bekumele kwenziwe kusase lesikhathi ukuze lulungiselelwe kuhle. Umnumzana Themba Chivea olwela amalungelo oluntu uthi indlela usuku olubuya ngayo luzahlupha ngoba isikhathi sakhona esesisele sisincane.
Ngendlela olubuya ngayo against amanye ama reforms akade khangelelwe, isikhathi sakhona against ama reforms and other things, I think pasizahlupha ngendlela embona ngayo. Ukuvalwa kwe voter registration lakho futhi uzachiya abanye abantu ngaphandle. Iyona nje generally proclamation for the date iyabidinga la ukuthi ibekwe kusasengani kusaselesikhathi ukwenzela ukuthi abantu bathole amathuba alingeneyo, even ama political parties.
Unkosikazi Theresia Musako uthi usuku lokhetho luseduzane kakhulu, ethi amabandla ezombusazwe akakhankasi okuzwayo kuthi inhlanganiso ezizimeleyo azikalungisi abantu abazakhangela ukhetho.
Usuku lokhetho mina mbona ngani luseduzane kakhulu kungenxa yokuthi ama political parties amaningi mbona ngani kayakenzi lutho, even the civic society kunje sokathesa ukabi lama observers ukuthi ukhetho lolu luthiwe lube free and fair. Angiboni ukuthi ikhona inhlanganiso esiba trainile so far.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Vusumuzi Chirwa uthi uyajabula kodwa uyakhonona ngesikhathi eside esithethwe yokulindelwe ukuthi kumenyezelwe. Ethi izeki yiyo okumele ibe lomlando wokumemezela usuku lokhetho.
Ngokuzwa kosuku lolo osolu umemeziyo ngumongameli welizwe olokhetho mhla ka 30. Ngiyajabula kodwa ngilokukhonona ukuthi kanti bekuyinto enzima kangaka shiwa umnyaka wonke lo ukuthi nje amemezele usuku lo labekwazi ukuthi enkumbasazise lathi njengezizalwane zeZimbabwe njengabantu abavotayo, ngoba uyazi kahle kahle ukuthi ithemu le ayibambele ayithethe over from ugaba ayibambele ukuthi ayiphutshise ukuthi yaqala nini. Ngathi vele ngamafitshane izekhi ayibe lomlando ukuthi yona ibe yiyo ememezela usuku njengoba kuyo ephatha umdlalo wokhetho, ngabe yiyo ememezela futhi njalo usuku lokhetho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko namhla eveza usuku lokhetho lukamhla ka 13 Ntulikazi lonyaka okuhle kwakhokhelela ekwethulweni kosuku lokuhlala kwedale lokubhalisa labo abalesifiso sokuncintisa ukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lolwamakhansila ezabelweni mhla ka 14 Nhlangula. Mhla ka 11 Ntulikazi idale lezinduna lizahlala likhetha abameli balo edale lephalamende ele Council of Chiefs. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Igqwetha kundaba zesisekelo sombuso njalo engumkhokheli we-MDC umnumzana Walsh Mencube uthi umongameli Mnangagwa wephule umthetho wezokhetho kanye lesisekelo sombuso ngokumemezela ilanga lokhetho iZimbabwe Electoral Commission ingakethuli uluhlu lwabantu abazavota olwe-voters roll. Ngakho uNcube uthi umanyano we-MDC Alliance ulakho ukuya emthethwandaba.
Nxa ususenza i-proclamation uyabe ususithi i-voters roll isikhona siphelele ilungile. Njengoba namhlanje proclaime i-election kumele ukuthi ngingahamba ku-ZEC namhlanje ngithi ngifuna i-voters roll banginike ukwenzela ukuthi sengiphelele voters roll ngingene kumbe ngifuna ukuba ngukansela ku-ward yami kumbe ngifuna ukuba ngu-MP ku-constituency kumbe ngifuna ukuba ngu-president ngihambe province by province ngile voters roll ngisithi abantu banginominate ngibacinga ukuthi bakhona ku-voters roll yini. Manje nxa i-voters roll ingakabi khona kodwa amalanga lawa ngu-14 seqalise ukubalwa namhlanje day 1 uphelile kodwa ivoters roll kayikho izolo izolo lokho besidingi voters roll kuzek njenge MDC alliance besala ukusinika besithi kayikho kodwa suqala amalanga 1 up to 14 ivoters rolling ngekho singela access kuyo ukuthi sikhangele ukwenzela ukuthi laba abafuna ukunominate badinge abantu abakhona kuvoters roll. Kakumelanga kube njalo, kumele kuqale kube le voters roll accessible efinyelelwa ngumuntu wonke ungakayenzi iproclamation.
Umthetho oyepuliweyo lapha ngumthetho wezokhetho i-electoral law.
I-constitution le electoral law. I-constitution ithi ukhetho kumele lube free and fair. I-constitution ithi every citizen ilelungelo yokuthi ingene ekhethweni to participate freely in election. Nxa ungela voters roll ngoba i-voters roll i-voters roll yiyo i-campus yokuthi i-direction oyihamba yoyile. Kuku-constitution kuku-electoral act khonoko. Njalo kuyi-common sense.
Usikhwica mfundo Walshman Ncube yincwethi kundaba zesisekelo sombuso njalo ukhokhela ibandla le-MDC.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulamalunga ebandla lakhe lezano PF afuna ukumsusa embusweni ngeimpeachment enganqoba kukhetho. Umnangagwa obekhuluma emhlanganweni okukhumisana umlotha phakathi kwabanqobayo labanqotshwayo kukhetho lwama-primaries ebandla lakhe lapho abanye abathe baqilibezelwa. Asizweni amazwi akhe.
I get intelligence that some of those who have won these primary elections, they have two minds. They have gone.
Ulabanye abasanda ukunqoba ukhetho lwama primaries abanqobe ngokuqilibezela njengokubhadala abanye imali ukuthi bevotelwe ukwenzela ukuthi bangangena eParliament bengisuse embusweni ngeimpeachment. Kodwa ukuze ususe omunye embusweni ufane ube lesiqiniseko sokuthi ungakwenza lokho. Ngoba isekelo sombuso sicacile kukanti esezana uPF City kukhutshwa umuntu ungasewebandla ngokupheleleyo.
Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa, uStanekile Mhlanga uxoxe lencwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Cool. Ama primary elections wona asivezele ukuthi kulethumba elikhulu ukwedlula lele besisithi likhona elihlazi kuka kuzani PF. Umuntu okhangelisisa izinto vele kube kubhekelele lokho ukuthi kungenzakala ngoba asikhumbuleni ukuthi isitimela lesi besikhangele i-direction ethize. Wonke umuntu ecule sithi ngabe ama-province uphasi evoti athi afuna kwenziwe kanye. All of a sudden kwatshintshwa kwathiwa khona ama-province asevoti kasethe sefuna uMnangagwa. Phakathi khonaphana ngoba i-politics ye-ZANU PF i-politics ngesilungu yani i-politics yokuthi uyabe ufuna ukuthokozisa abantu abathize and kufuze ubathokozise ngoba ilokhu i-life yakho ne-survival yakho isezandleni zabo in terms of ukubeka kwakho ukuthi ungumongameli leparty kubeka elokhibusa.
Ye, kuyikuthi enganqoba umongameli mnanga kwakukhetho. Singabone seqalisa ukuxotsha abanye amalunga akhe kubandla ngoba sizwa lapho uthi ukhetho liyeza siza ubona ukuthi umi ngapi ingani uyabethuse.
Mina ngokucabanga kwami vele even before election abanye bangawa. Angawa amanye ama-power depends because intelligence Mnangagwa has always been a man of umuntu ohlele kwi-intelligence ekucupheni aba ngumcuphi ube ngumcuphi omkhulu dalo ube ngumcuphi omkhulu ngesikhathi segugula then so uyakwazi ukubophela imshile emuntwini umuntu ehamba enembambe ngomshila ekwazi ukuthi uya ngabe kungenzeka ukuthi akula muntu amesabayo kodwa uyacabangela o eqinisweni usezwile and akafuni ukuthi arocky boat yokajoka sokusela iminyanga ezimbili kuphela and I see ukuthi ngokuthandileyo uforswe i-constitution ukuthi announce i-election date. So indaba yakho ninzima kakhulu kwakudlalwa lapha and ibizwe I think ekugcineni yilo lizonqoba ngoba ukulwa kwabantu ababi ekugcineni kwenza kuphume into engcono angithi kuphaenhlanti ingafa iyngalakade iyaziluma bese kuphuma nje encane enhle entsha.
Lo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zamukele ngokudana okukhulu isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court esokulahla isicelo sokuthi kuguqulwe umthetho wezokhetho ukuze abeZimbabwe abasemazweni bavunyelwe ukuvota bekulawo mazwe. Kubika uBenedict Nhlapho.
Bakhalezi mathunza beZimbabwe abahlala lokusebenza kwele South Africa. Umthetho ndaba wesisekelo sombuso lamhlanje wethula isinqumo esilahla isicelo sokuthi bavunyelwe ukuvota besemazweni. Ngemva kwesicelo ebesibiswe kulumthetho ndaba ngabeZimbabwe abathathu, umnumzana Gabriel Shumba, uSibonile Mfumisi, lo mnumzana Darlington Nyambia, abasemazweni labo abathi besebele themba lokuthi lonyaka bazavunyelwa ukuvota bephandle kwelizwe. Womeli bandla leMDCT kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi kumenyezelwa kwelanga lokhetho qede lapho bancitshwe ithuba lokuvota kufana lomuntu okulimazayo qede lapho athele ibilebile esilondeni.
Ngithi kufana nokuthi kukhona umuntu osikhombe ngesibhamu ilanga libalele kube kanti ama regional bodies nama continental bodies ne international community babukele nje bashaya izandla. Kanti ke isicelo sika mongameli welizwe ukuthi sibuye ekhaya sigxile kakhulu ekuthini sikwazi ukuvota sila esikhona.
Le yinto egcizelela umgcini ihlalo emandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Khalemana.
Bona kuyisenzo esibi kakhulu isenzo esincindezela abantu. Kuyasibonisa nje mhlophe ukuthi kusaqhubeka kuyaphambili ukucindezela obusenziwa ngumnumzana umgabe lo mnanga kuyaqhubeka uyaphambili ngakho njengebandla lezaphu sidanile njalo sididekile ngalesi senzo.
Ngesikhathi lesisicelo kuxoxwa ngaso emthethwandaba igqwetha abelimela abathathu laba uMeli Thabane Mpofu watshela umthethwandaba ukuthi umunca womthetho wezokhetho wenqabela abasemazweni ukuthi baphatheke ekhethweni nxa sebefikise umnyaka bephandle kwelizwe awukho emthethweni ngakho kufanele wesulwe. AbeZimbabwe bathi isinqumo sanamhlanje sikhombisa sobala ukuthi bona abathathwa njengezalwane zeZimbabwe esipheleleyo. Abanye bathi kuzaba nzima lokuthi bayevota ngelanga lokhetho njengoba abaqashi babo bazabe bebafuna emsebenzini ngapha kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mcaciseli Gwaza uthi sisodwa isizathu esingenza ukuthi kumenyezelwe ilanga lokhetho bese bencitshwa ithuba lokuvota.
Ngicabanga ukuthi uhulumeni uyesaba ngoba uyazi ukuthi wonke umuntu ongaphandle kwalela izwe kungumuntu vele owabalekela umbuso wakhe okuyukuthi wonke umuntu ongaphandle vele uzovotela igqembu eliphikisayo. Futhi ukuvumela kwabo iDiaspora Vote kusho ukuthi basuke bevumela ukuthi sebefuna ukuphuma esikhundleni.
Loba kunjalo esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Stan Ndlovu uthi ayilahlwa imbeleko ngokufelwa.
It's unfortunate yaliwe kodwa ke I'm sure ukuthi kuzasikhuthaza ukuthi siqale manje ukusebenzela ukutshintsha ezokhetho ukuze ukuthi ngeminyaka lelandelayo 2023 iDiaspora Vote leyibe khona ngoba indaba leyo ukuthi sikuphusha izinto mase kumele zenzeke ngesikhathi esincane vela ayisebenzi.
Umthetho wendaba kawuzange uveze izizathu zawo zalesinqumo, kodwa uthembise ukuthi ziza kwethulwa ngokuya kwesikhathi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Izakhamizi ze-Country Park kobulawayo zithi zikhangelele ukulala kuhle namuhla kulandela ukukhitshwa kukantokolotshi ololaka olumangalisayo obesehluphile kuleli lokitshi etshaya abantu ngamatshe njalo edlwengula abesifazana. Njengokubika kwe-Studio 7 izolo, umprofeti odume ngokubamba ontikolotshi Xhaka, uLazarus Siziba, uvukele namuhla wenza imithanithani yakhe wasekhipha okuyizinto okungaqondakaliyo okwesabisayo endlini ezimbili. Okunye kuphume endlini kaMnumzana Tito Gumbo, yena obevele ecatshangelwa, kwazothi okunye kwakhitshwa endlini yomunye owesifazana owakokhumalo. Kodwa uSiziba ukubeke sobala ukuthi okuyizinto lokhu bekufakwe ezindlini zababili laba, kodwa kayisikho kwabo. Sixhume ukhansila weCowdrey Park uMnumzana Colette Ndlovu, yena othi balethemba lokuthi bazabuquta namuhla.
USiziba ukhiphile ezindlini ezimbili khonokathi yikho bekujikijela izindlu. So-ke kusukisela ngemva kwakhe ekhuphile akulanto enye esikeyenzakala, kusela kujikijela lokade kukhona. Esicabanga ukuthi maybe kungabe kuyukuthi khona sebekuqedile. So-ke bengicabanga ukuthi kusasa kayikho sesizaba lo mhlangano lezakhamizi ukwenzela ukuthi zingakhombelani ngemini ukuthi kuhlale kulokuthula esigabeni.
Lizaxwayisa yini futhi emhlanganweni khonapho kansila ukuthi abantu bengabofuya izinto ezinje?
Siza kuxwayisa kakhulu ngoba khonapho kufunyanwe khona asiwo banikazi ngabantu ade besithi belento zabo bathathe bayethuza. So-ke kodwa laba kade belandela batsho ukuthi hhayi into le ilapha ekhaya. So sizazama ukuthi sixwayise kakhulu ukuthi umuntu unqayele inyamazana yakhe angabohamba eyifaka emizini yabantu.
Sibonile okukhitshiweyo bekulokunye okusadoli obekugqokiswe amangqongqo, bayakukholwa yini abantu ukuthi impela yikho kuyizinto bekuhlupha?
Bayakukholwa ngoba kusukela bekukhophile kakula kutshaya okwekwenziwa, okutshengisa ukuthi kuyikho kade kutshaya khona lokho.
UMnumzana Colette Ndlovu ngukhansila welokitshi le-Country Park kobulawayo. Sengathi izakhamizi zingalala obukabhuka lamuhla. Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngosuku lokhetho kanye ngesinqumo kanye lesinqumo somthethwandaba esokuthi abahlala kwamanye amazwe kabasoze bavunyelwe ukuvota kulolu khetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise namuhla ukuthi ukhetho luza kwenziwa mhla ka 30 ngoNtulikazi. Kodwa ingcwethi kundaba zesisekelo uMnumzana Walshman Ncube uthi uMnangagwa wephule umthetho. Umthetho ndaba we-Constitutional Court walile ukuvumela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote kukhetho lwalonyaka. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.